lingali tshona njani umthwakazo omuhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silothando ogwinji osandukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy Thando ngiyakwamukela kuhlelo
ungomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe siswami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awusele okuningi ngalokho.
Ngi-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yabekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers ngiyabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule-African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006. Kodwa lakhathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lonalwelana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto ezintsha kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kulonalwelana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le i-African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union njenge-Agenda 2063 ukuthi kumele kube lokuthuthuka oku-sustainable e-Africa.
Hlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela eziningi ezehlukeneyo. Ngiyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizwe i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simaker sure ukuthi khona okuyana okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele local level ukuthi kodwa ku-charter leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter liyane ngale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthe uqalisa i-COVID-19 i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19 bakhangela lama-funds e-COVID-19 fund for i-Africa bakuhlela khonothana. So bathi bekuhlelile at that level siyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke kulevel le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate-a loku kusebenzisa siku-implement locally cause i-COVID itholakala lapha kakhulu lapha esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7 olebalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle Zimbabwe muhle bye bye.